I loved his old voice, I was touching him. And then he says, "Who's this guy?" All that is a color. And I remember asking myself, you know, what am I supposed to do? Should I look like, should I act like a himbo on me or what? So people were genuinely touched by it, because there was one scene, I think, in Bonesa Nabandaba naming, and that is very Thule. Sometimes you notice it, it's a Thule, and they're concentrating. Like when there's that woman I was talking about, which is Inja, Wala Sanjing Inja, you know.
Sizanjalo kuthi akusabanga lengxoxo kuyinokubonile.
Sengingena mina bengibonile, you know, kulamanye ama-faces othubonisa lawa ngama-CIO, I'm sorry to say. So sengingena mina ngahle ngaposta ku-Twitter yami ukuthi lapha ngibona kulama-CIO amaningi, abantu laba vele bayakhanya ngendlela abagqoka ngayo. So soon after that, i-documentary kuphelile, bacela ukukhuluma ukuthi bafuna ukubuza imibuzo. Ohle wabuza kuqala, kuhle kwakhanya ukuthi hayi, ube ngumuntu ongavumelani la ubonileyo i-documentary, because bebuza ukuthi kanti i-documentary yenu yindaba ingakhulumanga lalabo elite bakhoza i-genocide le. Why ingashoyi abo Mnangagwa? Why ingashoyi abo Ferenc Giri? And also omunye wasebuza ukuthi ama-numbers lawa indaba lisithi kwafa 40,000 people they were attacking. Kuthi hhayi bebengabuzi ngesisho, bebebuzela khona ukuthi vele kube le ngxabano, bebekhanya ukuthi kulo muntu abamelayo njalo kulo muntu abazama ukumdefenda. So yindlela engibone ngakho, bengicabanga ukuthi bazabuza ngento abazibonileyo, bezama ukuzwisisa more. But sekuthe ukuthi bebevele befuna ukubhizisa, kuthe kwakhanya ukuthi hhayi asobantu abazibuyele ngesithi.
Ye, njengomuntu owabukela umbukiso wakuqala ofanayo, abantu balahlekelwe ngokungabi le ngxoxo liyana?
Kobulawayo asange sibe le ngxoxo. Kobulawayo wapho ngibukelwa kuphinda kulabantu abahleli kuba le ngxoxo. Lapha ingxoxo lizanceda ngoba abantu abaningi abahlala ngapha abakwazi ngendaba le ekade ikhulunywa ngayo nami. So bekuzaba kuhle ukuthi kukhulunywe ngakho, abale mbuzo babuze baphendulwe, abale nsolo, ngoba insolo asontweni umuntu nxa kule nto ayisolayo kumbe abona ngani ayisikho qiniso, vele lathi besile mbuzo. So bengicabanga ukuthi ithuba lethu lokuthi lathi sibuzisise ukuthi akanti lapha kwahamba njani, kumbe lowo ngubani okade ekhuluma lapha, sizwisise even more yabo. So i-discussion ibizabantu.
Kodwa ungathi umbukiso lo uyanceda yini, uyafeza injongo yabo?
Kuyanceda kakhulu. Njengami mina ngakhula ngisizwa ukuthi kwake kwaba lesi rawundi, sibona abantu bekhanya abantu abasikhulisayo bebuhlungu, kukhanya ukuthi kule ndaba ebuhlungu engakhulunywa ngayo. And you know, ukukhuliswa kwethu ngabantu abasebuhlungwini sometimes kuba buhlungu lakithi. Kuyini okwenza abazali bethu bekhanya behlukuluzekile? Njalo sikhula thina sasivele sisesaba izinto ezinjengamaphuma, kodwa singakuzwisi kanti sasinabantwana abancane. Unxa vele esikolweni ngabona iphuma sesifiki nasingena edangeni sibaleka, ikodwa i-ground yayivele isidlulile. Kodwa i-something ebengivele nginokubuzo ngikhula about it, ngifuna ukuzwa lami ukuthi alivele kwahamba njani. So umbukiso lowo mina ngithandile kakhulu ngoba unginika impendulo ekuningi engangihlala ngizibuza zona. Sasilabo kukhulu, sasihlala sizwa kuthiwa babesebhalasi, kodwa kungela muntu esixoxela ngakho ukuthi bakuhamba njani, kuyini vele ibhalasi yangakho. So nisesembukelile laphana kuzwisisa ukuthi hawu, yebo, izinto ezazisenzakala lezi.